uPeter akwenziwe ukuthi wathi ebuya lapha ibest time yakhe yayi 50.50 seconds. Namuhla impumela yami namhla uphume nesikhathi sakhe wenza ukuthi wayi personal best waswima 50.31 seconds. Okuthi thina nxa sikhangele iposition yakhe bebengabaswini bekuwugidi 4 bekulama-hits angu-8 then yena waswima kubantu abangu-8 akade labo kurace yakho waphume ngunumber 5 kumaswini bonke abadlali bonke abaqalisileyo ku-100 meters freestyle bebengu-70 uPeter kade bekhangelela ukuthi uPeter labanye bonke laba abangu-70 ukuthi baye kuma-semi-final bebethatha abaphume lezikhathi ezingu-16 eziphezulu okudlula bonke. So ukuthi uPeter labanye akade bengokho ku-top 16 yikho ukuphuma abakwenziwe ukuthi bangakwanisi ukuthi baye kuma-semi-final. So thina sithi abadlali bethu kabadlali bachenise babekwazi ukuthi abantu bezimbabwe babakhangela njalo uyabasupporta.